udokotela wesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo Councillor Sikhululekile Moyo wakwa-Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlali NDC. UCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakatshela eSweden eStockholm e-Europe organization e-Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe i-Swedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani. Yoku-exchange ama-programs ukuthi lalo labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe lelane besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo zimota zabo. Ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi i-fuel, abalama-challenges of i-fuel for transporting abantu lokali khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMgozi, abambane leGwanda leplumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu lezana mazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khona i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections ethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kule guest evela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. NjengakoBulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho, kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu. Singakulandela lathi engxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lelami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.